Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesibili mhla ka 23 Inkwekwezi 2023 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umzali umntana ku-grade 2 nomunye ku-grade 4. Siyakhala kakhulu ngoba ikhala ifuna imali. Nenza kakhulu nxa ufugugla laphana kumele ugugle ususiya printisa. Ukuprintisa imali, ukugugla kufuna idatha.
Ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary school namhla luqale umkhankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo ezenew curriculum abaningi besola uhlelo olwekhala.
From previous year attacks, Maui village had 20 something born to be a vaccine. It was real, to have a vaccine at that time.
Abogatsha lwezempilakahle basungula uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane owepolio elizweni lonke jikelele. Ibandla elibusayo elezanupf lithi ngalilayo imithetho encindezela loma ukuhlukuluza intatheli zindaba. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary school namhla luqale umkhankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo ezenew curriculum. Udaba egudwini olusolwa ngabazali, ababalisi labantwana besikolo ngole-continuous assessment learning kumbe ikhala. Kubika u-Ezra Chizaspanda we-Studio 7.
I-new curriculum le yafakwa ngoye ngumphathi ntambo wezemfundo uDokotela Lazarus Dokora ngomnyaka ka-2015. Abazali bengayifuni. Ikhala ibikwa ikhuthaza ukufundisa imisebenzi yezandla kuhlaziywa ulwazi lwabo kulimsebenzi. Omunye wabazali okhethwe ukubizwa ngokuthi nguNakakhithi uthi ufuna i-new curriculum le iguqulwe.
Umzali umntana ku-grade 2 nomunye ku-grade 4.
Siyakhala kakhulu ngoba ikhala ifuna imali. Nenza kakhulu nxa ufugugla laphana kumele ugugle ususiya printisa. Ukuprintisa imali, ukugugla kufuna idatha.
Ababalisi labo bathi ikhala nzimela abantwana. UMrs. Elazi Musoza ufundisa u-grade 3 laye ngomunye wabathi i-new curriculum kayiguqulwe.
Ikhala mina bengilithatha njengeproject ye-university. E-university ngimdala nge-engineering project eyi-1 engiyisubmithayo nje kuyathatha umnyaka wonke ngobempilo ngisenze iproject. Ukuze kube lesi sinto, ukuze bafunde nesikili esifuna basifunde, kumele bazenzele bodwa amakhala lawo. So banikwa ikhala eyodwa, yento eyodwa abangayenza bayisubmithe maybe at the end of i-junior school yabo. Kumbe so singakwenza kube kuningi, kugcina sokusenziwa ngabazali umntwana osabe engafundanga.
Umbalisi uMs. T. Sibanda uthi ikhala ihlukumeza abantwana, abazali lababalisi.
I-curriculum sesiqalisile ukuyireviewa, siqalise namuhla, siqala ngeqembu labantwana. Abantwana labo balembono yabo etshiyeneyo, ikakhulu bathi sibaqalisa nzima ngamakhala. Insuku zonke ayiphiwa amakhala, sisalali lobuthongo. Abazali bona bajayele ukukhala kakhulu ngokuthi indaba yekhala le ibangena kakhulu esikhwameni.
Incwadi kwezemfundo zithi i-new curriculum kwakuvele kuliphutha elenziwa nguhulumende. Mnumzana Benny Moyo usomfundo owaphatha izikolo eziningi kweleZimbabwe kazange amukele imfundiso entsha.
Uhulumende vele into ayenza kuqala yayivele imbuza. Abantu bachitha isikhathi esiningi bekhangela into zekhala. Imali echithwayo laphana lesikhathi esichithwayo kawuhambelani namamaks akhona i-30% ususuka lapho. Abanye abazali abala access to data, ezinye izikola zila access to data, kuyadura kugcina ngabazali abasebenzayo khona.
Isikhulumane sogatsha lwezemfundo salile ukukhuluma ngohlelo olwekhala, kodwa satshela iStudio 7 ukuthi umkhankaso uhambe kuhle lokuhlaziya ngezifundo uhamba kuhle. Uzakhuluma ngokwekhala isiphelile imihlangano eyenziwa ilizwe lonke yokucubungula i-new curriculum. Umkhankaso lo uphela kusasa. Imele iStudio 7 kuBulawayo, igama lami ngu-Ezra Chizaspanda.
Abogatsha lwezempilo kahle namhla basungule uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane owepolio elizweni lonke jikelele. Uhlelo lolu lubikwa lusungulwe kulandela uqhamuka kwalomkhuhlane emazweni akhalane leZimbabwe akugqela iMozambique leMalawi. Unokuthaba Dlamini usadulela lolu daba eseVictoria Falls.
Lolu hlelo olwenzelwa ezibhedlela, emakilinika, emavinkilini kanye lezinye indawo uZulu avame ukuba khona lujonge ukufinyelela inani labantwana abangaba izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million elizweni lonke kusukela kozelweyo kusiya kwabaleminyaka engaphansi kwemihlanu. Umqondisi obona ngokuqhutshwa komsebenzi esiqintini seWange, uDokotela Fungayi Musinami, uveze ukuba indawo ezingaba ngamachumi amathathu lasitshiyagalolunye zomtholampilo sezihlonyisiwe ngale imithi lolwazi lokuthontisela abantwana.
But each health facility has two teams. One that is stationed at the
kodwa sinye ngasinye isibhedlela silamaqembu amabili. Amanye athontisela ekuleyo ndawo, amanye njalo akhankasa engena emizini enzima ukuyifinyelela.
Udokotela Heron Butinyana Dube, umqondisi wezempilakahle enkayi, uthi lolu hlelo lwamukelwe ngenjabulo enkulu.
From previous year targets, nxa kuyivillage le 20 something bonke babe vaccinated enxenye. It was rare ukuthola abangavaccinatanga at that time.
Umnumzana Elias Nyoni isakhamuzi saseWange uthi ukubona kuqakathekile ukuthi labesilisa baphatheke emikhankasweni enje.
Mina ngokwami ile experience ukubona umfowethu owa-affectwa umkhuhlane wokudala. So nxa kuzaba yinto esizayitshiyela umama kuphela, kwesinye isikhathi umama yangelaso isikhathi sokuthi azothontisela umntwana bese kumu-affecta kusasa. So lami ngibona ukuqakatheka ukuthi ngibuye nami ubaba lapha ezothontiselwa umntwana sibavikele ngoba lo mkhuhlane uyingozi kakhulu.
Unkosikazi Masunko Moyo osemutsha laye obeze labantwa bakhe ababili esibhedlela seVictoria Falls ngomunye wabancome inhlelo ezinjengalolu.
Lanxa ezisiya sizohlaba umntwana ethutha ukuthi uyabe umzimba wakhe uyabe uvikelekile, uyabe uyehothi uvikelekile ngamanjekiseni nalabehlatshwa kumbe kuthontisela abantwana.
Kulolu hlelo oluqale namhlanje lugqitshwa ngolwesine, uhulumende usebenzisana lenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba ebona ngezempilakahle i-World Health Organization. Ugatsha lolu lubika ukuba ngemva kokuqhamuka komkhuhlane owe-World Polio Virus emazweni agoqela iMozambique leMalawi, kudingeka ukuba abantwana abafika izigidi ezingamachumi amathathu lantathu 33 million abe-Afrika babe ngabavikelekileyo lapho kusiyafika umnyaka ka-2025. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Ibandla elibusayo eleZANU-PF lithi kalilayo imithetho encindezela noma ukuhlukumeza intatheli zindaba. Ngakho ke bonke abasekeli bebandla abangabe bephatheka kukulu mkhuba omubi kumele bemangalelwe emapholiseni. Lokhu kukhulunywe nguNobhala Jikelele webandla leZANU-PF uMnumzana Obert Mpofu emhlanganweni wokuhlaziya ukuthi intatheli zindaba zingasebenza njani zivikelekile ngesikhathi sokhetho. Lo mhlangano uqoqwe ngabenhlanganiso ezithi Media Alliance of Zimbabwe, iZimbabwe Union of Journalists, le Media Institute of Southern Africa.
There's never been a suggestion that talks about harassment of journalists. In fact, we have never had a topic that talks about journalists in a manner that interferes with their operation. The president himself has gone out to denounce those that individual party members that harass journalists.
UMnumzana Obert Mpofu, unobhala we ZANU-PF, lapho limuzwe ekhuluma eseHarare emhlanganweni lentatheli zindaba. Amabandla ezombusazwe agoqela yona iZANU-PF, iCCC leMTCT kanye lamapolisa yibo ababikwa behamba phambili ekuhlukumezeni intatheli zindaba, bebachaya lokubabopha mahlayana, bebathathela le mifanekiso yabo loba ukubulala imithina. Yiko okudale ukuba abe Media Institute of Southern Africa izuji labanye bahlele imihlangano lamabandla ezombusazwe ukuze kuqokisanwe ngomvikela kwentatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi. Kunje ngale impela viki bahlela ukuhlangana le Citizens Coalition for Change labe MDC ekhokelwa uMnumzana Douglas Monzora. Lezi nhlanganiso zike zaba le mihlangano lamapolisa kumaviki edluleyo bekhulumisana lawo ngodaba lunye lomvikela wentatheli zindaba ngesikhathi zisebenza. Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba yeZUJ ubesemhlanganweni wanamhlanje.
Umhlangano namhla buqakatheke kakhulu ekuthini besibumba ubudlelwano kanye lendlela yokuthi singaxoxisana kanjani thina njengentatheli zindaba kanye lamabandla ezombangazwe.
Kuyini sibili okwenzela biza lomhlangano?
Okwenze ukuthi sibize lomhlangano yikuthi sibone ukuthi kaninginingi intatheli zindaba ziyahlukunyezwa ikakhulu nxa sikhangele lapho bethatha izindaba emabandleni ezombangazwe kumarali lentweni ezifana nale. Sasesibona ukuthi kuqakathekileke ukuthi sikhulumisane lamabandla ezombangazwe ukuze phela kube lobudlelwano phakathi kwethu labo.
Namhlanje belikhuluma leZANU-PF bathini ke ngokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba ngamabandla ezombusazwe?
Ibandla leZANU-PF lithe lona yinto eqakatheke kakhulu ukuthi sikhulumisane. Basebethatha isinqumo sokuthi bona njengebandla abakhuthaza ukuthi kube lodlame kwintatheli zindaba. Kodwa ke thina njengentatheli zindaba futhi sibuye sathi hayi kuqakathekile phela ukuthi bona njengenkokheli zebandla kufanele ukuthi bakuhambise kulabo esingathi thina abaphansi abasekeli bebandla ukuthi bazwisise ukuthi intatheli zindaba hayi sisebenza ngendlela enjani, kanti futhi singathi thina phakathi kwethu lamabandla ezombangazwe akufanelanga kube lokudonselana.
Lo unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli zindaba eZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane. Wazivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umeli wesigaba seSouth Carolina edalele Senate uMnumzana Tim Scott usebike uba usengena laye kumncintiswano wokudinga uzamela ibandla lama-Republicans ukhetho lukamongameli welizwe oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Inkundla yalabo asebeveze izifiso zokuncintisa kuma-primaries awama-Republicans iKenya isiba banzi emizameni yokufuna ukukhipha umongameli Joseph Biden esikhundleni. Undoda oshayele imota enkulu ethwala impahla engene lapho okuvalwe khona ukuthi imota zingangeni e-Lafayette Square eseseduzane lesigodlo sikamongameli sikawelemeni ka-White House ubikwa egcine ebotshwa. Omunye wababone lokhu kusenzakala utshele abezindaba abe-Reuters ukuthi emoteni yakhe kutholakale iflegi yamanazi eswastika flag. Abalandela ezomnotho bathi seligugudeke okwethusayo idola leZimbabwe elilakho kulahlwa ngenxa yokuthi kalisathengi lutho. Bathi kukhanya ngazani ilizwe selibuyela kulihlupho olwenzakala ngo-2008. Okwamanje idola leMelika lithengwa ngenkulungwane lengxenye zamadola eZimbabwe emkambo kahulumende, kuthi emkambo omnyama lithengwa ngamadola edlula inkulungwane ezimbili. Lokhu sokukhuphule intengo yempahla yonke eZimbabwe esithengiswa ngedola leMelika emavinkilini lasemgwaqweni. Usomabhizimusi uMnumzana Bulisani Ncube uthi kusobala ukuba umnotho uphehlwa ngabanye abathengisa impahla.
Indaba yomnotho weZimbabwe kayilungiseli ngoba abantu bamabhizinisi yibo abasuka balahleke kakhulu. Bacama ngokuthi ukusebenzisa i-US dollar yikho okuzabancedisa ukuthi bahlale bekhona kumabhizinisi. Abasuka bakukhohlwe yokuthi i-US dollar njenge-currency esetshenziswa umhlaba wonke ilenkinga. Ungaqala ukusebenzisa i-US dollar usenza kubuye abantu abangelani le-production ukuthi bangene ku-business. ungakhangela kathesi ungakhangela iminyaka engu-5 edlulileyo uzananzelela ukuthi akula ngitshulo yodwa ikhampani elungisa impahla okuthiwa ngama-manufacturers ebuyeleyo yazofaka ishophu uyazovula indawo yokusebenzela eZimbabwe. Uncube uthi kumele kusetshenziswe idola leMelika ngendlela eqondileyo kwele Zimbabwe. Ungabhoda kobulawayo eCity Center kuyo yonke ikona kulama-Chinese shop athengisa izinto ezishiphileyo ezivela eChina ezenziwe eChina. Unganzelela amashophu akhona kawathathi iZimbabwe dollar, athatha iUS dollar kumbe irandi. Okutshengisa mhlophe ukuthi lawo mashophu alande ukuzokuquluza iUS dollar ilihambise China. Njalo kwenza kungabi lo muntu obuya ezokufaka i-manufacturing plant eZimbabwe kuyukuthi impahla lezi azabe eziproduce nge-US dollar zizabe zidula zingabi competitive kwamanye amazwe. So kuqakathekile ukuthi ilizwe lenze i-decision eyodwa, i-decision yokuthi i-US dollar ibe yi-currency, i-reserve currency egcinwa i-reserve bank esetshenziswa ukubhadalela kuphela ama-imports anjenge-fuel lokunye okungekhoyo elizweni, kuthi i-production and other things kusetshenziswe i-local currency. And izinto eziproduswe in-local currency azingeke zidule njengezinto eziproduswe in-US dollar terms, okwenza impahla zakhona zibe competitive kwamanye amazwe. So as long as uhulumende ama-business naye wonke umuntu ebona ngathiwa ukusebenzisa i-US dollar yikho okuzeza umnotho waleli lizwe uqhubeke, asikaqalisi uzaqhubeka umnotho ulokhu gaqa ngamadolo gaqa ngamadolo ungasozusukume uhambele ezinyawo.
Bakhathele abantu abaningi ngedola leZimbabwe eseligugudeke okumangalisayo. Umnumzana Siphambaniso Moyo olandela ezomnotho uthi kunzima okwenzakala eZimbabwe.
Uthi i-rate of exchange leyo sikhona ivelela ngaphi njani, ayibonakali ngaluphi uhlobo ngazi ngoba zenezomali ukuze zibe khona emabhenki ziyaba zivelele ngaphi. Umbuzo wamaqa ukuthi ziyaba zivelele ngaphi zenezimali, abantu asebekhuluma ngama-rate of exchange a-more than 2,000 to 3,000, which is it's minus or plus 3,000 i-rate of exchange ekhona, iyabe ivelele ngaphi imbano yabe ikhiphi. Thina-ke ngaphi sithola lezo mali ezingamabhonda lamakhampani anganyikinyekiyo ukuthi bebona besebenzisa i-official rate of exchange. Abona ukuthi sokuyikufa kwabantu lokho kunzima. Hhayi nalolo uswazi lombhaca uthi luya lube nje kambe shure uthi lutebha ngale ndlela awethu umnotho sudlula lona uswazi lomkamasana.
Umoyo uthi kusobala ukuba ilizwe selibuyele kusimo somnyaka 2008 lapho idola elagugudeka okumangalisayo. Umoyo uthi kunzima ukulungisa okwenzakala eZimbabwe.
Sesiyabuyela futhi ukukhipha ama-zero futhi nalana njengakudala. Asokuntengantenga, ukuntengantenga ngoba kuya kusuka kule isayidi kuseyanga. Kodwa lokho sokusekwehleni ukuthi usugiqika kuphela ukuthi uthana lana ugiqika usiya phansi ungakuke kwaza. Engikubonayo nje kuphela ukuthi sikuyele futhi kuma-US dollars wonke umuntu, kodwa uhlupho kube so ukuthi wona ama-US dollars azavela ngaphi njengoba singelakho thina esikuthengisayo ngaphandle kwamazwe okuletha lelo US dollars nalelo golede esilalo njengokusiza kulama-hemhem. Akula umuntu onke esezasimisela ukuthi kungangcono imali yakhe ayiqamele kulokuthi eye ebhenki ngoba ibunzima obukhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa, umgcini-ngcebo kahulumende uMnumzana Mthuli Ncube lezinye iziphathamandla zikahulumende bathi okwenzakala elizweni kuphehlwa ngabafisa ukususa uhulumende webandla leZANU-PF embusweni. Kodwa ingcweti kwezomnotho lezombusazwe zithi kunenge okumele kulungiswe ukuze idola leZimbabwe livuselelwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Abathanda inguqu eZimbabwe bathi ukuqophana phakathi kwenhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni wonke jikelele ye-FIFA le-Sports and Recreation Commission sokwenze ukuba abatsha abaningi bengatholi amathuba okudlala inguqu phandle kwelizwe. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba.
I-FIFA nyakenye imise eleZimbabwe ukuba liphatheke emidlalweni yenhlanganiso le kulandela ukucabana phakathi kohlangothi lukahulumende oluphethe ezemidlalo olwe-Sports and Recreation Commission le-FIFA. iFIFA ikhala ngokuthi ikhomishini le ingenela kwezenguqu okungekho emthethweni. Ithi umkhokheli weZifa uFelton Kamambo labanye bakhe kumele beqhubekele phambili ngomsebenzi wabo hathi abakukhomishini le. Baningi abasekela okufiswa yiFIFA. UJohannes Chisangotso owake wadlalela iqembu leHighlanders uthi ukuxabana lokhu kubisela muva umdlalo wenguqu lezifiso zabatsha.
I think abafana abancane abakhulayo I think in part they kuya babulala. Kuya babulala even in spirit, even a junior football yakhona ayikho that strong. Even umuntu efuna ukudlala umandla 17 nayo 15 as we ohluke kwathi kathi adlala under 17. So abafana abaningi bazakhutha into ezinana I think kuya babulala especially abafana abancane.
Uthi udaba lweZifa kumele lulungiswe masinyane.
I think bona abaphathi abazibambile abaphezulu I think futhi ke beyele way forward. Futhi bevumelana because bona bengayenzeli amasikwambuzi unxa bona besula bebodwa but now abantu abaphansi baba affected kakhulu. Affected now abafana abancane affected thina lathi ama-coaches. So into yakhona vele affected thina sonke.
Umkhokheli Dube owadlalela iqembu le-Highlanders lamanye amaqembu eMelika lakwe-South Africa ulombono ofanayo.
Kathesa asikwazi ukudlala kuma-national teams abafana ama-under 15, 17, under 23 abadlali kuma-tournaments la kumele ngathi abadlala khona. Ngakho-ke kugcina kusiba i-disadvantage kula abafana especially laba abafuna ukuthi i-career zabo ziye phambili ngoba nxa ungadlalanga national team ama-caps akhona ngamalutshwane kubanye amazwe uyakwazi ukuhamba.
U-Amelia Muleso olesikolo senguqu koBulawayo uyakusekela lokhu.
Ibhani le yenza ukuthi silahlekelwe i-generation yabakhulayo abale talent ngoba baswele amathuba okudlalela ilizwe okuyilapho abazithengisa khona e-Europe, e-America nakwamanye amazwe jikelele.
Uthi kumele kulungiswe okuhlupha i-SRC leZifa.
IZifa le-SRC la wonke amanye ama-stakeholders involved kufanele bahlale phansi bakhulumisane le-FIFA kulungiswe kumbe kuqondiswe lapha okumele kuqondiswe khona. Singakalahlekelwa yiningi labakhulayo abale talent.
U-Elton Nengomasha okhokhela i-SRC uthi uKamambo labanye bakhe baxotshelwa abakwaziyo. Uthi bazama ukulungiselela abatsha emidlalweni wenguqu.
In a level playing field.
Lokhu sakwenzela bona abasakhulayo ukuze benelise ukudlala bekhulile besazi ukuthi amathuba okulolonga amathalenti abo maningi.
NgoZibandlela lonyaka osaphethe isikhundla sikamkhokheli weZifa umnumzana Gift Banda wathembisa ukuba inhlanganiso yakhe yayizayenza konke okusemandleni ayo ukuphakamisa inguqu yakuleli kusukisela kwabasakhulayo. Umnumzana Banda wathi ukutholisa ontanga amathuba okuthuthukisa amathalenta abo yiyo yodwa indlela engavuselela inguqu yakuleli. ULeopold Munende osakhulayo njalo oyintethela izindaba uthi uhulumende kwakungamelanga angenele kwezenguqu.
Sibona athi uhulumende yena wakhipha iZimbabwe kuFIFA wathi yena uzazenzela izinto kodwa la iZifa yakhona akasayiniki imali izisebenzi zakhona lathi siyakwazi vele ukuthi izisebenzi azisela mali ngale eZifa okutshengisela ukuthi uhulumende wenza into le engacabanganga.
ELeZimbabwe selilomnyaka nenyanga ezintathu lingaphatheki emidlalweni yenguqu lamanye amazwe kulandela ukumiswa kwelizwe leli yinhlanganiso yeFIFA. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ninguto Payas Mutsingwa.
ELeZimbabwe kanyalile Botswana athi ayasithiseka ngempumela yemizamo yokulisana lokutshontshwa kwezifuyo emizini esemngceleni yamazwe omabili. Kubika umqondisi Dube.
Amazwe omabili azithola phakathi kwenqaki kulandela ukulwisana kwaqhamuka njalo nje emzini esemngceleni ngenxa yokujontshwa kwezifuyo. Abalimi kweleBotswana bebesethesa abadabuka eZimbabwe umlando ukungena bezontshontsha izifuyo ikakhulu inkomo. AbeZimbabwe bona babekhala ngomthetho kahulumende weBotswana wokudubula inkomo ezeqa umngcele. Kodwa ngemva kwemihlangano yenziwa phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe wakweleBotswana umongameli Mokgweetsi Masisi kubikwa sukulobubelo. Umongameli Masisi ekhuluma lentatheli zindaba eHebron uthi kuyakhanya ukuthi imizamo yabo isiletha impumela.
Some of the notable successes are in the area around Buhira as they faced unprecedented assaults as people marauded over there.
Imizamo phakathi kwamazwe omabili yokulwisana nokutshontshwa kwezifuyo isiletha impumela esasiyifuna.
Loku kugcizelelwa ngomela iZimbabwe leBotswana umnumzana abadirayi ishe mkono weshuro yena owake wavakatshela isigaba esemngceleni ngakucele leBotswana ukuzibonela ngokwakhe udubo lolu.
Through our blood relations, we managed to combat the result of livestock rusting, which has affected our farmers along our
siyajabula ukuthi njengamazwe omabili sesikhona sekulotshintsho phezu kwemizamo yethu yokulwisana nokutshontshwa kwezifuyo ikakhulu kulandela ukuhlangana kwenkokeli yethu.
Abalimi emhlubulweni weGwanda abafana lomnumzana Rodwell Moyo bathi udubo lokuntshontshwa kwenkomo kade selulubi kakhulu.
Beselodubo olukhulu kakhulu ngokweba kwezinkomo lapha eborder ikakhulu esigabeni sethu seGwanda lapha. Abantu bebethatha inkomo kwele Botswana bezithengise ngapha, abangapha labo bethathisa ngapha behambise eBotswana ziyethengiswa khona ngale. Lolu dubo bese lulubi kakhulu okwaze kwenza uhulumende bobabili bengenele kulolu daba. Ekubambisanini umsebenzi phakathi kwabo uhulumende bobabili kwenze kwaba kuhle kakhulu ngoba lolu dubo soluyehlile kakhulu.
Umoyo uthi kuyajabulisa ukuthi udaba lolu solwehlile ngemva kwemizamo enziwa ngamazwe omabili.
Asisahlangani lendaba zokwebelana izinkomo phakathi kwamazwe omabili okuyinto enhle kakhulu phakathi kwekuphilisana singamakhelwane iZimbabwe leBotswana. Hayi, siyababonga uhulumende bobabili emzameni yabo yokwenza ukuhlalisana kwabomakhelwane kube kuhle.
Ukuntshontshwa kwezifuyo kwabona ezinye izakhamizi ucele leBotswana lithiya imizi lisithi liyesaba amaselawana efika ebusuku ehlomile. Amazwe omabili ikuyikusebenzelana kwabogatsha lwesipholisa kanye lwamasotsha afaka inkamba ezitshiyeneyo emngceleni, kukanti kulamacebo okusebenzisa imitshina yamadrone ukulwisana lodubo lolu. Njalo kwabunjwa amaqula aphuma phakathi kwezakhamizi ancedisana labomthetho ukuhambahamba emngceleni. Ngingumqondisi wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Ulayo kunamdla kuhlelo V-Connections kangela okuphuma emihlanganweni yokuhlaziya izifundo ze-primary le-secondary kulabanengi abakhonona ngohlelo olwe-continuous assessment learning. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakahlukani izihlobo, sike sikhangele ekade sikhokhela kamhlanje. Ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary school namhla luqale umkhankaso wamalanga amabili wokuhlaziya inhlelo zezifundo eze-new curriculum, abaningi besola uhlelo ulekhala. Abogatsha lwezempilakahle sebesungule uhlelo lokuthontisela abantwana umuthi wokuvikela umkhuhlane wepolio elizweni lokhu ejikelele. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo Sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.